Iviki le ephelileyo ibone uZulu exoxisana kabanzi ngokuphathwa kwemitshato kuleli lemithetho eqondisa ukuphathwa kwayo. EZimbabwe kule mitshato emithathu, umfazi oyedwa lendoda eyodwa uchapter 5.11 owesithembo obhalisiweyo kanye lowesithembo ongabhaliswanga. Kodwa ke kusection 3 we-Customary Marriage Act uthi wonke umtshato ophathwe ngendlela yesintu wekela ukubhaliswa awungeke wama ngokusemthethweni. Lokhu kutsho ukuthi othethe ngalomthetho ulakho ukuyatshata lomunye umuntu kungela okumenqabelayo emthethweni. Kodwa ke ngakwelinye icele, umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act kusection 104 uthi othethe ngaphansi komtshato ongabhaliswanga akanamvumo yokuyatshata lomunye umuntu njalo ngaphansi komtshato ongavumeli isithembo. Ukuphikisana kwemithetho le sokudale ingxabangxoza kuningi labesifazana elingazi ukuthi limi ngaphi emtshadweni ngoba imithetho ingacaci. Unkosazana Priska Dube owayengumantshi uthi udubo lonke lolu luveza ukuthi ilizwe lidinga ukuxazulula ukusetshenziswa kwemithetho ye-customary le-general law ukuze kube nomthetho owodwa. Uthi imithetho le yenza kube nzima ukuthi owesifazana azi ukuthi umi ngaphi ngoba esikhathini esiningi umthetho wesintu i-customary law ibandlulula abesifazana.
But khathesi nxa sokulozibuze wabantu abansundu, umbuzo kususifaya ukuthi imithetho leyo ibisingekabani. Yikho ke usuthola kulama i-women's movement izama ukuthi intshintshe ezinye izinto lezi ezimbi ukuthi sesitholile uzibuze. Yithi abantu abansundu asebebusa khathesi, kodwa omama inswelo zabo silokhe zingani bebebusa amakhiwa ngenxa yanaleyo imithetho ekhona.
UDube uqhubeke esithi inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana zidinga ukuqinisa imizamo yazo yokuguqula imithetho ebandlulula abesifazana ngoba iningi lingenelisi ukuyadinga uncedo emthethwandaba njalo nje.
Imithetho yethu sokumele kube yimithetho ekhangelwa ibumbene, i-one ndawo. Nxa ungathi wena okunye umthetho uzawuthola la, omunye umthetho uwuthole ngapha, kuzamele omama sibonthi siyasukuma siyabambana sithi thina umthetho nxa kuzaba lo mthetho akungabi lo mthetho othiwa yi-general law le-customary law, akube nalokho esikubiza sithi yi-Zimbabwean law ezathatha okungcono kakhulu ku-general law lokusebenza ngcono kakhulu ku-customary law ikubumbanise kube ngumthetho wodwa.
Unkosikazi Progress Thole oyisakhamuzi uthi kudingeka ukuthi abesifazane labo babe lolwazi ngemithetho yelizwe ukuze bazi ukuthi basebenzise iphi lapho sokudingeka. Uthi kudingeka imithetho enjengomtshato ka-chapter 5.11 ngoba kuyiwo wodwa ocacayo ngamalungelo abesifazana abasemtshadweni.
Ngithi labo omama abangenelisanga ukuthi bachade labomkakho labomkabo labo akube semthethweni ukuthi bavikeleke kukho konke ngoba babe behlalile kodwa bengachadanga. Khona lokhu kuhlala kwabo kwebe kusitsho okunye, kodwa kakhulu bena bebengixwayisa ukuthi ngabonke abantu eZimbabwe bayachada ngokusemthethweni ngoba yikho okungenza ukuthi khona bavikeleke kumbe okungenza ukuthi babe lenhliziyo ehlalisekileyo.
Unkosazana Majori Ndlovu osakhulayo uthi yena ngokubona kwakhe kumele isithembo nje sesule kungabi indaba zalutho ngoba leli siko selichiwe yisikhathi. Uthi kulihlazo ukuthi kube labantu abalokhu bekhalela isithembo ngoba sihlukuluza besifazana kanye nabantwana abazalelwa kuso.
Mina angiboni kuright vele lo mthetho lowo, mbona ukukhitshwa kwawo kungcono ngoba uya-affecta abafazi. Omama bagcina bengasela thando noma siyabe sihleli kodwa siyabe sikwazi ukuthi siyamshare lowo muntu singumbe siyabe siyi-5 kumbe siyabe sibangaki. Vela kumnandanga lokubulala nabantu bayabulalana esithenjini.
Umbono lo usekelwe ngunkosazana Busi Bebhe osebenza labesifazana othi i-customary law ayisela ndawo empilweni yawesifazana ophila namhlanje. Uthi abesifazana kulezi nsuku balakho ukuzisebenzela nokuzithathela izinqumo ngempilo zabo, kungakho imithetho esetshenziswa elizweni kumele ikuveze obala lokhu.
Ngokubona kwami i-customary law kudala yayinceda, sesikhangela ukuthi vele umama wangikhona wangavumela omama ukuba babe lokuzimela, sesikhangela ukusebenza ukuthola imali lokuthi bakhokhele izimuli. Khuluma nje khathesi baningi obaba abahlala labo mama bengabakhuphelanga ngitsho le ndibilishi. Baningi njalo omama abathatha imishado emhlophe kodwa bafuna ukuthi babhadalele ilobolo, kodwa umtshado yiwo okhangelwayo ngulwane owabelu.
Lanxa nje bekulokukhulumisana ngemithetho le elizweni ngesikhathi kulungiswa isisekelo esitsha sombuso, izinqumo kanye nenkulumo zabomantshi abakhangele udaba lukamnumzana Tswankirwa emthethwandaba ziveza obala ukuthi imithetho yokutshadisa elizweni idinga ukulungiswa kusemasinyane ukuze uphila upho wesifazana azi ukuthi nxa echadile uyabe yenzeni kanye lamalungelo akhe ngaphansi kwalomtshato. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunothando Sivanda.